abenhlanganiso emela abongi abasebenzela uhulumende nurses and midwives in Government Association of Zimbabwe bakhala ngenkinga eziningi abahlangana lazo ezigoqela ezeholo okufakazwe ngumkhokheli walenhlanganiso umnumzana Emmanuel Mahlangu ochasisa kabanzi ngalokho.
Siyabonga ke ngabomongikazi labomongi bethu beZimbabwe abaqhubeke belwela impila kahle yesizwe sethu. Ngaphandle kokuba omongikazi baqinisele ikakhulu ezikhathini ezinzima ezifana lalezi, ilizwe ngezake lithuthuke, ngezake lenelise ukuthi liphumelele. Kuyanxuswa ke ukuba izizwe zilwise ukuba inani labomongi liqhubeke lisengezwa. Siyananzelela ukuthi ilizwe lethu lekhe liqhubeka lifundisa omongi labomongikazi.
Ulandisa njalo ngobunzima abongi abahlangana labo uMahlangu osekubangela ukuphuma kwabo ngobunengi elizweni besiyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe.
Ngenxa yokusilela kwabomongi umhlaba wonke jikelele, siyananzelela ukuthi abomongikazi bethu labo baphuma elizweni lakithi besiyadinga imali kwamanye amazwe. Kodwa kusaqakathekile ke ukuba lathi siqhubeke sidinga indlela zokuba omongikazi bethu labomongi bethu bangaqhubeka kanjani besiphathisa njengesizwe ukuze impila kahle yelizwe lethu nomhlaba wonke jikelele iqhubeke ivikelekile. Siyathokoza ngalolu suku. Sifisa sengathi omongikazi bethu bangaqhubeka ngomsebenzi onzima kangaka abawenzayo. Siyababonga, siyathokoza ngabo.
Umnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela eyinye njalo inhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Union ulandisa ngezinye zezikhalazo abalazo ezibhekane lamalunga abo.
During this inflationary era whereby the salaries of the employees are being eroded by the inflation, most of the employees and workers here in Zimbabwe are now complaining more about the salaries they are earning.
Ngalesi sikhathi imali yakuleli iqhubeka isehla amandla ayo, iholo lezisebenzi liqhubeka lisiba lincane kakhulu, iningi lazo zikhala ngoholo liphansi kakhulu.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, labo bakhiphe umbiko besekela usuku lwabongi besithi akulamehluko ekusebenzeni kwabo ngoba bonke basebenza ngempilo zabantu, abanye bakhangele ezokuqeqesha kuthi abanye bekhangele ezokuphepha emikhuhlaneni. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba kuye moyo ulandisa ngenhlupho ezifanayo ababhekane lazo.
Kodwa lamhlanxa sikhuluma kanje omongikazi bethu abeZimbabwe abasebenza nzima, basebenza nzima ngaphansi kokuhlukuluzwa. Ama-labor rights abo abaselawo, abasakhululekanga nxa besemsebenzini ngoba nxa bekhonona ngeholo labo bathenjiswa ukuxotshwa imisebenzi, kumbe sebake baxotshwe emsebenzini ngoba bekhala ngokuthi iholo lincane.
Ucinethi njenge-R2s babatshayela ihlombe abongi kanye lokubabonga ngendlela abazinikele ngayo emsebenzini wabo, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuqhamuka kwe-COVID-19.
Kodwa ke lamhla thina njenge-R2s sithi kibo, gcinani umzabalazo wokulwela amalungelo emsebenzini, umzabalazo wokulwela iholo lethu, umzabalazo wokulwela amalungelo ethu wokuthi sizilwele thina. Akhona kusisekelo sombuso, lingadeli bomongikazi, liyimbokodo yezisebenzi.
Embikweni wakhe ngosuku lwe-International Nurses Day, umkhokheli weZimbabwe Nurses Association Zina umnumzana Enoch Dongo uthe iyancomeka kakhulu imisebenzi eqhutshwa ngabakulolu hlangothi lanxa bebhekane lobunzima ekuqhubeni umsebenzi wabo lempila kahle yabo isengozini. Uqhubekethi lanxa uhulumende esenza yonke imizamo ukululungisisa udaba lweholo labongi eZimbabwe lokunye abakhala ngakho, bakhathazekile njengenhlanganiso ukuba lokhu akulethi mahluko kusimo sabo kanye lendlela abasebenza ngayo. Lonyaka usuku olwe-International Nurses Day lunanzwa phansi kwendikimba ethi, "Nurses, a voice to lead, invest in nurses and respect rights to secure global health. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.